Endaweni zethu lamhlanje lilo Mayigobe aba kumsebenzi wokuqondisa amankampani babamba umhlangano wemfundiso ecollegeini le-Ezekiel Guthi University wokwabelana ulwazi kwezamabhizimusi phansi komkankaso wokuthi iZimbabwe isivulekile ukuzotshala imali oqhutshwa ngabe-Chartered Institute of Project Managers. Abafundisi bokholo lwesiKristu basedolobheni leGwanda bamanyene lamapholisa izolo embuthanweni wokukhulekela ukhetho olulokuthula kanye lokuqedwa kwemisebenzi yobugebengu kuleli dolobho. AbeZimbabwe abaningi kakhulu abasemaphandleni lonyaka badaniswe ukungatholi lutho ngokubakhanga ukuthi bavotele amabandla ezombusazwe wapi njengoba lawo mabandla engabaletheli lutho. Abasakhulayo bebandla lezano PF baqhuba umhlangano wabo omkhulu okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa edolobheni leGweru. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama. Abesifazana bathola ithuba lokupha imibono yabo ngelanga lokhetho eselibekilwe elikamhlaka 30 Ntulikazi ukuthi bona balibona njani. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabelenjini yokuzibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa elezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.